sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 18 kuMpalakazi 2022 mu Cape Stove. Endabeni zethu lamhlanje.
Accordingly, Douglas Togarasi Monzera is declared duly elected president.
Umnumzana Douglas Monzera ukhethwa ukuba ngumongameli webandla le-MTCT.
Umumzanzala manje lokho kuvala nje njengoba uyizondile kube ngoba umthembo usebenza khona kube ngugolide osebenza khona.
Itala le-Senate likhangelwe ukuba lizahlolisisa umthetho obunjwayo olawula ukusebenza kwenhlanganiso ezizimeleyo kusanda kwethulwa litale le-House of Assembly. Iqembu lomculo elinobuntu lithi lidinga amalunga amabili asele kwele Melika kulandela ukugqiba kwabo uhambo lwabo. Ele-Argentina lingqilana lele-France emdlalweni we-World Cup Final. Zalathulela ezamasiko ezabatsha lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ibandla le-Movement for Democratic Change namhla lenze umhlangano walo omkhulu owe-Congress lapho amalunga alo akhethe ukuba uMnumzana Douglas Monzera aqhubekele phambili engumongameli walo. Kubika uMlondolozi Ndlovu.
Akula muntu ophikise kumbe obencintisana lo Monzera kukhetho lukamongameli kulandela ukwehluleka kwamnumzana Morgan Komichi lo mnumzana Elias Mzuri abaswela ukukhethwa ngamalunga abo ukuze bangene kukhetho lolu. UMonzera utshele amalunga ebandla leli eHarare City Sports Center ukuba bazancintisa kukhetho oluzakwenziwa ngomnyaka ozayo. Uthe bazanqoba kukhetho lolu. Esethula impumela yokhetho lwebandla leli, umgcinisihlalo ugatsha olubona ngezokhetho umnumzana Thomas Maswingo uveze ukuba uMonzera nguye onqobileyo.
Nominated and opposed. Accordingly, Douglas Togarasi Monzera is declared duly elected president.
UMaswingo uthi abazancedisana noMonzera emsebenzini wakhe ngumnumzana Chief Ndlovu oza kuba ngumsekeli wokuqala lonkosikazi Pauline Mpariwa osengumsekeli wesibili. Ekhuluma emhlanganweni lo, uMonzera uthe umhlangano wabo namuhla utshengisile ukuba ibandla lakhe liqine saka. Uthe ibandla lakhe selilungiselela ukhetho oluzayo.
President yedwa uyokhethayo ukuthi ama-candidates ngobani.
Ma-candidate ye-MTC anosaluzwa nemakithi lebato lacho.
UMnumzana Mike Mathe ngomunye wabangenela umhlangano lo.
Esibona ngani bendawo bengancedisa ukuthi ilizwe leli liye phambili. Kahle kahle into esiyifunayo ukuthi ilizwe liye phambili, athi ama-youth sithole ithuba lokuthi sisebenze kuthi. Hayi, njengoba laphana kufunakala abantu ama-youth kahle kahle bebe baningi befuthi. Nxa ama-youth engavuthi kuyaba nzima. banxa ukuthi singaphuma sirejistrezo ukuthi kuyabe kuright.
Lokhu kusekelwe unkosikazi Martha Sibindi ovela koBulawayo.
Lapha yiwin lose njenge Morocco le Argentina okuke kwayenzakala. So lapha siku France le Argentina.
Kodwa omunye osekela ibandla leli umnumzana Silas Zakhewu uthi ibandla le-MDCT seliphazanyiswa ngabantu abathanda imali.
Letu kwa Silas Zakhewu nobaraboneto. So ngiyayipho ndiye kuthi MDC yaphalala nekuda kwei. Some of the people vari mu-MDC.
Sithi thina umhlangano wethu we-MDC usigcwele abantu abangakhulumi iqiniso. Nxa ngisithi abantu abangakhulumi iqiniso ngithi ukuba basetshenziswa lebandla le-ZANU-PF ukubulala umhlangano wethu, ukutsho uZakhewu. Umnumzana Elias Mdzuri owayefisa ukuba umkhokeli webandla leli kakhethwanga nguZulu usalungiselela umhlangano we-Congress lomunye wakhe umnumzana Morgan Komichi. Umdzuri kabuyanga emhlanganweni lo. Umnumzana Solomon Chikwero nguye osebambe isikhundla somgcini sihlalo webandla leli ebesiphethwe ngukomichi. Uzasekelwa unkosazana Yvonne Msarurwa.
Icala le-Senate likhangelelwe ukuba lizahlolisisa umthetho obunjayo ulawula ukusebenza kwenhlanganiso ezizimeleyo usanda kwethulwa yi-House of Assembly. Icala leli lilakho ukuhlolisisa i-Private Voluntary Organizations Amendment Bill ngozibandlela. Abaphikisa uhulumende bathi zizathwala nzima inhlanganiso ezizimeleyo ibhili le ingenziwa ukuba ngumthetho welizwe. Kodwa uhulumende uthi kumele inhlanganiso ezizimeleyo zihlolisiswe ngoba ezinye zazo zilwisana lebandla elibusayo. Umnumzana Daniel Molokele umele iwange central leader lepalamende uthi kuzabhidlika inhlanganiso eziningi ibhili le ingaba ngumthetho welizwe.
Private Voluntary Organization Amendment yiyo umthetho sibile mina engawuamukeliyo, umthetho omubi olisi democracy oyayenza kube nzima ukuthi ama-NGO naseZimbabwe asebenze kuhle ayikhululekile. So mase kwenzeka ukuthi kuthini i-Senate sizahlala icubungule indaba ye-bill ingayiqeda kuyidibetha nama-amendments ibisiyivotela la ingayiqeda lapho isidlulisa ihanjiswe kumongameli welizwe kuthiwa ngesilungu i-presidential assembly. Nxa iparlamenti yajenile ngolwesihlanu iyazi iyovulwa ngo-24 kuzibandlela kutho ukuthi umthetho lowo sikhangelele ukuthi uzaba ngumthetho elesi maybe ngo-March next year.
Ye, nxa sikhangela-ke umthetho lo obunjwayo akusitshele nje ngamafitshane ukuthi uthini umthetho lo.
Intembi ngomthetho lowu uyafanana nalokhu anokuthiwa patriotism bill. Unikeza amandla uminista okurejista nokudirejista ama-NGO abona ngathi asebenza kwezepolitiki. So uministry yadecide ukuthi i-NGO le ngiyibona ingasebenzi kwama-NGO esenza kwepolitiki. Umbuzo ubusithi why yena uministry ephiwa amandla okudecide ukuthi inhlanganiso le yenza ipolitics ngasopolitics. Lokhu kwenzela ukuthini kusasa onke ama-NGO abangathandiyo bona njengeZANU-PF bazaphonga ukudecide ukuthi le i-NGO asayirejista sesiyidirejista. Okunye banikeza uminista amandla ukuthi abuzisise ngokuthi i-NGO yakhona inikwa mbani i-support isekelo like esemali i-funding support. Kunengi okukhona okwenza kube nzima ukuthi ama-NGO asebenze ekhululekile eZimbabwe. So ngumthetho omubi kakhulu osikhumbuza insuku zerodizi zabo-Ian Smith, umthetho ongelani ne-democracy okumele wonke amaZimbabweni angawamukela.
Umnumzana Daniel Molokele umele iwange central edale lephalamende. Sixoxe njalo lo mnumzana Joseph Juma okubandla le-ZANU-PF.
Ngabe ngibone izimkhona emadorobheni babuya bezizoncedisa ama-vulnerable families labo phela esithi ama-orphans abatshiwe ngabazali kumbe ama-widow abatshiwe ngomkabo. Kodwa ugcine ubona kwi-list yabantu ababhenefitha abantu ubona umuntu osebenzayo uyahola. Umuntu ongasebenziyo odinga lolu ncedo ngalo tholi lolu ncedo ngenxa yokuthi khona bafika becine befakana ngobubhururu babo kumbe ngokuthi lo ngenhlanganiso ethize kumbe nje ngendlela ezijiyejiyeneyo ezingasizi okumele ngabe basebenzisa lezo mali ngakho. So ibhili leyo izabe ikhangelile zonke mina lezi bana emisebenzi yokwenza likwenza yini ngomqoto kumbe selisuka lapho lisenza okungenzi.
Ye, siyabona golide kula bantu abakhonana besithi hayi ibhili leyo ngokubunjwa kwayo inika ke uminister kumbe ngithi umphathi ntambo ohambelana lakhonokho ubona ngezinhlanganiso ezizimeleyo amandla amaningi ukuthi ulakho ukuthi avalise ethi hayi yenjiwe leyo ayivalwe leyo ayivulwe kumbe senze lokhu lalokho ubona njani khonokho.
Uminister ngumuntu ohlala lapha eZimbabwe njalo ongasoze ovela ephathini ethize njengoba sisazi bana ama-MPs nxa bengena bangena begqoka amabhathi amaphathi. So lo minister engumuntu wephathi yeZANU-P F nefithi engumminister ombizi nephathi ye-TCC labavela khona bakhona abantu abahluphekayo abadinga lolo sizo olubuka lama-NGOs lawo. So akula muntu ozavumelekana uminister apho kuvala i-NGO ngokunqeda mhlawumbe uyayizonda nje yena personally kodwa uzevala ngoba izenzo zabo zabe zingasihambelani naloko kumele bekwenze kumbe lokho imali omele isebenze khona ngakho esigabeni esithize. So umminista ngala manje lokho kuvala nje i-NGO ngoba uyizondile kube ngoba umthembo usebenza khona kube ngugolide osebenza khona hayi uzayivala ngoba ibuye ifithi izoncedisa intandani kodwa ibonakale isinika izimali abantu abantu abazali babo bekwaniwe abantu abasebenzayo abanganidi ukuthi na ngabe baphathiswa laba abamele bephathiswe bengasaphathiswanga yikho lapho umminista zabe uyazenza khonokho nxa ungumthakathi uzethuka kodwa nxa ungabambi lutho awethuki lutho. So zakafika phonga uvuka nje bokuthi le ayivale leyaka ayivale leyaka ayivale nxa isenza kuhle iyazenzela ke kuhle into zayo ingaphanjaniswanga.
Unumzana Joseph Chuma lilunga lebandla leZANU PF besixoxa laye ekobulawayo.
Kolobecha kudala kudala zisaki kolobecha izinana
kolobecha amalunga amabili eqembu lomculo ele nobuntu athi amalunga sizaphinda njalo amalunga amabili eqembu lomculo elenobuntu athi kulamalunga alo amabili uBrenda Rera loEther Dube abasele kwele Melika abanye babo bebuyela ekhaya. Iqembu leli belithekelela kwele Melika lapho lihambe khona indawo ezijeneyo. Uze sizwe okuningi ngodaba lolu sixoxe lomnumzana Dumisane Moyo umqondisi weqembu leli.
Ukuthi kwenzakalani lathi nje asikabi kwazi ngoba sileke singakezwa ukuthi uyitha lo Brenda ukuthi beze benyamalale kwenzakaleni njalo umqondo wabo uyikwini lathi asikabi kwazi ngoba asikezwa from their side. Lapha nje sikuthembayo ukuthi ngabantu lapha abakhona baphila ukuthi mhlawumbe nxa besizwa siyacela bakithi ukuthi khona besibhalele besitshengise ukuthi khona lapha abakhona bayaphila.
Lenzeni ngakho khonokho umoyo uzama ukuthi libadingadinge ukuthi libone ukuthi bangaphi.
Okokuqala sabikela u-agent wethu khona ngapho e-United States of America samtshela ukuthi khona kulama members ethu amabili esingaboniyo njengoba isikhathi sendiza sasesitshayile. Labatha abathathi abasebephakathi basebe lokudana okukhulu kakhulu so besebe confused la ukuthi khona kanti kwenzakalani. So sabikela uagent waseyithela ke emapholiseni awe airport lamapholisa nje jikelele ase New Jersey ukuthi khona mhlawumbe ngabe kulento eyonakeleyo kumbe ngabe begula kumbe bengabe betshontshiwe isigelekeqe kuyabe kungaziwa ukuthi kuhamba kanjani.
Konke lokho ke kutsho nxa sesikhangela iqembu lelo nobuntu baba moya.
Ya ukuthi kutshoni nxa sikhangela ke iqembu lelo nobuntu lokhu okwakhathe sekunzima kakhulu ngoba lathi sisadidekile kodwa ke besike sakhipha ke i-statement sisitsho ukuthi hayi nxa kuyukuthi sibili kunjalo ukuthi laba sebehambile laba abane abaseleyo uThandeka Moyo noDuduzile Sibanda noZanele Maninga noJoeline Sibanda bazaqhubeka bezame ukusebenza before bezame ukurebranda igroup kaja ukuthi uculo ungami njalo lapha kade besebenza khona kube kuqhubekela phambilini.
Unuzana Dumisane Moyo ngumqondisi wenobuntu besixoxa laye ekobulawayo. Siyangena kusigaba esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abezindaba abe-Reuters babika ukuba uZweli Mkhize lomongameli Cyril Ramaphosa ukhangelelwe ukuba omunye wabo ulakho ukuthi amele i-ANC kukhetho oluzayo. Ababili laba okwamanje bancintisana kukhetho lukamongameli emhlanganweni omkhulu weCongress owebandla le-African National Congress. ELeRussia libomba ngamandla izithithi zomlilo kagesi kwele-Ukraine. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba ELeRussia lithi lizaqhubekela phambili lisenza lokho. Sokuyisikhathi sezamasiko. Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla ngonangale-ke uyelupane ngilobaba uThembelani Moyo, ingcweti kwezamasiko esintu. Baba Moyo, siyakwamukela kuhlelo ba.
Siyaphila baba, dubele njani emsakazweni?
Hayi, siphilile. Akutsho sibile ukuthi kulezi nsuku kubanjwa njani nxa sikhangele usiko lolu lokuthi amajaha ayakhuliswa ngomalume labanye abathize. Sokubanjwa njani khonokho kulezi nsuku?
Sokuyisikhiwa, akusenjengakudala umfana lijaha lalisithi nxa seliyukuthi selibona ukuthi selikhula belikhuluma nomalume kumbe seliqalisa ukuthandana namankazana kumbe selizenzani konke okwenzelo nje selikhuluma nomalume elimazisa ukuthi hhayi sikhathesi malume sokunje empilweni yami. Manje kulezi nsuku abafana amasiko abasabalandaba nawo sebesebenzisa isikhiwa njengokuthi babulele abantwana vela basalandaba nabo ukuthi benayeke izinto zamasiko.
Singathi vele sebephila nge-WhatsApp kuphela lokulalela nje abanye babo.
Vele akusekho into emasikweni, into esisele nje ukuthi khonoku okukhona wokuthi abantu bonke bethathana belobolana. Amajaha kuningi vele abasakulandaba nabo, sebezigijimela into zabo-WhatsApp lezi njengobusitho. So kunzima kakhulu ukuthi amasiko avuseleleke ngendlela yangikhona okwenzela ukuthi abasakhulayo labo abalandelayo bethi begagadlele kwezemvelo ezaziphila ngazo ubugogo.
Pho manje kuvuselelwa njani Moyo?
Ngezinga lempilo eselikhona labadala asebekhona sokumele ukuthi sixhumane labo kakhulu, ikakhulu thina abadala sise abangani batsha. Sizama ukuthi bona babangani balenhlonipho abalalelayo, sibafundise ukwenzela ukuthi umthonsela kanyana wona lo wamasiko ebuntwini bamajaha bube lokhu bukhona kulontulozethekile.
Ye, phosela ukugcina Moyo.
Amajaha sikukhangele nje kakhulu kathesi impilo abayibambe njengokuthi umuntu olijaha nguye ubaba, yindoda, umuntu othenziweyo onakekela abantwana, odinga imali, odinga yonke into. So kumele ukuthi khonokhana kuqakathekile ukuthi isiko lakhe, ubuntu bakhe abuqakathekise, akubambe, akugagadlele. Imfundiso ayitholayo kwabadala ayibambe, ayigagadlele, ukwenzela ukuthi ubuntu abantu belokhu beqhubekele busiya phambili. Hayi khona lokho esethi kubona kulezi nsuku abafana sebebulawa yintengo ebuseni nini wonke bafana sebegcwala entengweni kuphela. Akwazi lokhu, akunabuntu kakhulu.
Ye, lapha-ke besikhuluma lo mnumzana Thembelani Moyo, ingcweti kwezamasiko esintu kukhona ngale-ke elubhani. Sibonga kakhulu ungadinwa lokusasa baba Moyo.
Siyabonga kakhulu mhlaka
Womanje sike sizwe ezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya. Igama ngontungamili nkumo. Lamhlanje silomfundisi Thandeko Sintimkandla. Usiphatheleni mfundisi?
Siyahlangana zihlobo zenkosi ezithandekileyo ngalolu suku lwanamhlanje. Sihlangana kuzo insuku esokuthiwa likhefu lekhisimusi. Namhlanje ke sikhumbuzane ngazo zona lezi izinsuku ezigoqela usuku lwekhisimusi esazi kuyingusuku lokuzalwa kwaJesu. Namhlanje ke ngithe ke sikhangele ukuqala singakayifika kulo kanye usuku lokuzalwa kwaJesu. Kule ndaba eyendulela ukuzalwa kwakhe kodwa layo ekhuluma ngosuku lokuzalwa. Lapha ngikhuluma ngendaba kaJohane owagcina sekuthiwa nguJohane umbhabhathizi, lowana owayebhabhathiza emfuleni iJorodani lapho abantu ababevuma izono zabo khona. ilizwi lethu ke lanamhlanje ngaleyo nkulumo yokuzalwa sizayithola encwadini kaLuka isahluko sokuqala amavesi amabili u-18 no-14. Kufundeka kanje verse 18, kepha ingelosi yathi kuye, ungesabi Zakhariya, ngokuba isicelo sakho sizwakele. Umkakho u-Elizabethe uzakuzalela indodana, uyiqambe igama lokuthi uJohane. Uzakuba nokujabula nokuthokoza, wena nabaningi bazakujabula ngokuzalwa kwakhe. Siyezwake lapha ukubana lilizwi leli okuthiwa lakhulunywa yingelosi kuyise kaJohane uZakhariya owayethethe u-Elizabethi, kuthiwa baba lesicelo sokuthi kambe bangazuza umntwana na, ngobana lathi sonke siyakwazi ukuthi abantwana yisipho esivela kuNkulunkulu. Bona kuthiwa basebekhulile, kodwa-ke uNkulunkulu wayizwa imithandazo yabo, wathumela ingelosi ukubana iyetshela uZakhariya ukubana uNkulunkulu uzawuphendula lowo mthandazo. Kodwa indaba emfisa sikhangele kuyo yile kuverse 14, uzakuba nokujabula nokuthokoza, wena nabaningi baza kujabula ngokuzalwa kwakhe. Ilizwi lithi-ke wonke umzali uyajabula nxa ethe wathola ingane. Sasizwe inxa zonke indawana zonke kuthiwa amhlophe, 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 kufiselwana inhlanhla ebazalini lo mntwana lo oyabe esele. Nanku-ke lapha lakho kuthiwa uZakhariya ngokwakhe wayezajabula, kodwa kukhulu kakhulu ukuthi nabaningi baza kujabula ngokuzalwa kwakhe. Umbuzo ubususithi, bangaki abajabula ngokuthi wena wazalwa? Yebo, abazali bathi amhlophe wakhula, kodwa ekukhuleni kwakho ulethele abangaki ukujabula? Abanye bazalelwa ukuletha intokozo ebazalini nasemphakathini, kanti abanye bazalelwa ukuletha izinhlungu lokuhlukumezeka kwabanye emphakathini. Abanye abathi amhlophe baze bacabanga ukuthi engxenye badlalisa amagama abo ngokuthi amhlophe mhlazana uzalwa, ngoba usuwaphenduka waba ngenye into engafanani lesipho esathiwa amhlophe isipho esivela uNkulunkulu. Ukhona omunye ubaba engaye ngabala kwenye indawo esithi umntanakhe sekhulile senza izinto ezingayisizo, uthi lo mntwana lo kangimphiwa nguNkulunkulu. Ukuzalwa kwakho nge-birthday yakho kulethelani abantu? Kuletha injabulo? Awuzibuze. Asikhuleke baba, sicela ubana usuku lokuzalwa ngamunye amunye kube usuku lokujabula kulabo esihlezi labo le mndenini yakithi. Amen.
Lolo bekulohlelo fuselela umoya selomfundisi Thandeko Sintimkandla. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Sawukhuluke uNtungamile Nkomo ungathinela kusasa. Sike sizwe ezabatsha. Namhla kuhlelo lwabatsha sixoxa loMeli Ndlovu ojova intshelelezane, okwamanje usuka kwele South Africa esiya koBulawayo. Sakwamukela kuhlelo Meli, akusitshele ngohambo lwakho lolu.
Sanibonani, linjani ngezindawo ezitshiyeneyo. Thanda ukubonga isapoti engithola kuzulu wonke ejikelele. Ngibonge lo Dingani Publishers ngokungincedisa lapho okungikhama khona. Izofika Tuesday 20 December 2022 siyabe sifika koBulawayo. Kuthi sizofika emini ngo-12. Sizoba lokuphumula amahola ambalwa eGwanda Hotel. Angithi siyazi iGwanda Hotel indlela sisebenzisa u-R101 until ePolokwane, then si continue ngo-N1. Singamadoda ayi-6 njalo kule Team Vitality elokungcedisa endokuchova nayo bazojika endleleni, angazi bo bazofika ePitoli or eCenturion, so kuzophuma ngabo ukuthi bona bathini. Ngizothanda ukubonga, ngicele nesupport kubalandeli, izakhamizi, obaba, omama, obhuti, osisi, Ngiyathemba iphupho lami selifezekile. Uma ngicabanga last year kube lokukhulukhuluma lenkulumo ezinye ezingekho mnandi, kodwa mina ngizame ukuthi ngiqinisele, ngizinikeze isikhathi. Njalo bekube lobunzima kakhulu ngoba akusindaba encane ukuchova ibhayisikili usuka eSouth Africa usiya eZimbabwe kobulawayo. Kube lo msebenzi omkhulu kakhulu.
Ye, singathi ke ujongeni kuhambo lolu.
So kuzoba le charity or singathi donation ezikolweni ze secondary especially kobulawayo. Nethemba lokuthi iGuhole High School izothola usizo ngoba kuyisikolo engifundekiso abanengi bazi ukuthi ngifunde eGuhole Secondary School esekhezi emaphisa. Angithi kulokuthiwa i-charity begins at home ngesilungu.
Ye, vala ngamafitshane kolapho omele.
Ngizothanda ukuvalelisa. Ongaba elo mbuzo ucingo lwami 27785594792 iMTN yeSouth Africa. Ngizothanda ukuphinda futhi njalo ucingo lwami luthi 27785594792. Ngiyabonga kakhulu. Lisale kahle.
Namhla kuhlelo lwabajabu sixoxa loMeli Ndlovu ojova intshelelezane. Sikhuluma nje omanje usemangweni usuka kwele South Africa esiya kobulawayo. Wezemidlalo iqembu le-Argentina yilo selithethe isicoco se-World Cup kulandela unqoba kwalo iqembu lakwele France. Sikhuluma nje ke basanda kuchaya imbekwa. Siyabona ke Argentina lithele mambuleni amabhola ke amane kwathi ke le France amabili. Le France ke likhuthe amabhola amabili njalo. Amaqembu la abe ujike lobhanqa 3-3 kusiya fika emapetroleni omdlalo. Kwasungena ke extra time kwaba njalo nje. So ke singathi Argentina elikhokhelwa nguLionel Messi selithetheke isicoco se-World Cup. Kunjalo ke bathandekayo. Loke umculo ka-90s uyindoda ke utshaya sibili kuzwele umdumo wamakhosi. Singagqibi uhlelo lwamhlanje ngokuthi sikhangele ebeselazo. Mnumzana Douglas Monzora usekhethwe ukuba umkhokeli webandla le-MTCT. Idala le-Senate likhangelelwe ukuba lizahlolisisa umthetho wobunjwayo olawula ukusebenza kwenhlanganiso ezizimeleyo owethulwe ngolwesihlanu lidala le-House of Assembly. Iqembu lomculo elinobuntu lithi lidinga amalunga abalo amabili. Ele Argentina selinqobe ele France emdlalweni we-World Cup. Sivuqhuba lapha-ke uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngenjabulo ngumthembo osithembayo uGibbs Dube ngisithi lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.